Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 8 Nhlangula 2020 nguPraxides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Sebe izigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million abale coronavirus emhlabeni jikelele.
Laba bazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho kwenzela ukuthi bangalilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Umthetho ndaba waphezulu weHigh Court unqume ukubana becelele MDCT ekhokhelwa nguDr Thokozani Khuphe kumele bake bame ukususa ezikhundleni amalunga amane edaleli iPhalamende awecelele MTC Alliance.
Lokho kwenzakale eZimbabwe evikini eliphelileyo lakuleleli viki. Thina as ama-young lawyers sithi akukho emthethweni, kujonge njalo kuqondiswe ekubeni kwethusele amagqwetha.
Inhlanganiso zamagqwetha ezigoqela i-Law Society of Zimbabwe, the Young Lawyers Association of Zimbabwe, zisola ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayisithupha kwensukwana ezidluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Leli nani likhuphulwe ngabaphindele ekhaya bevela kwele South Africa lase South Sudan abagcinwe endaweni ezehlukeneyo zelizwe kuma quarantine centers. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu edlula amabili 244, kwasinda abangamashumi amathathu lane 34, kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 52,985. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 406,660. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,477,104, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phosi amakhulu amabili 189,434, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,175, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 82,888, kubika abenhlanganiso e-African Union. Umthetho ndaba waphezulu weHigh Court unqume ukubana becelele MDCT ekhokhelwa nguDr Thokozani Khuphe kumele bake bame ukususa ezikhundleni amalunga amane edaleli iPhalamende awecelele MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Kusalindelwe ukuhluzisiswa kodaba lolu ukuba okwenziwayo lokhu kusemthethweni nalo bahashi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili bala malunga edalela eParliamente, unkosazana Thabita Khumalo nonkosikazi Lillian Timvias, yibo abakhweze udaba lokumiswa kwabo umsebenzi bephikisa inyathelo elithethwe ngabe MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe. Igqwetha lababili laba uMnumzana Charles Kwaramba ulandisa phezu kokwenzakale emthethwandaba.
The matter was heard last week. What has since happened is that the court has handed down judgment.
Lolu daba luziwe kuviki ephelileyo. Okwenzakalayo yikuba umthethwandaba sowethule isinqumo phezu kwalo. Umthethwandaba uphe isinqumo sokumisa iqembu labo-Douglas Munzura kanye loKhuphe ukubeka amalunga abo endaweni yalawo abawasuse ezikhundleni ababalisa uKhumalo loTimvios. Yikho okwenzakeleyo.
That is what has happened today.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MTC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi besivele singekho isizathu sokuthi omakhuphe bavunyelwe ukuthatha lelo nyathelo.
Laba bazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa, benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho ukwenzela ukuthi banga lilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Kodwa isikhulumele kucele le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele intatheli izindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba balawo amandla okwenza lokho njengoba kuyibo inkokheli uqobo ebandleni le-MDC elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Richard Changirai.
Out of the 111, we have jurisdiction over 103 members of
phakathi kwabayi 111 silamandla phezu kwabayi 103 kumalunga edale lephalamende. Asilawo amandla phezu kwalabo amalunga awe-PDP othendayibithi omazimure labanye babo. Asilawo njalo amandla kumalunga edale lephalamende awebandla le-MDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube.
Members of parliament belonging to MDC Welshman Ncube.
Ingcwethi kwezombusazwe lenhlala kahle kaZulu uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi ukudonselana lokhu sokuphambanisa ukusebenza kwamalunga asedale.
Nangu phela bafuna ukudla, bafuna ukuphilisa izimuli. Lokho kuhle kudingisa sobala ukuthi hayi abantu basebekhangela imisebenzi yabo ukuqala kulalokho abantu bona bayafuna ukukwenza ukulwela abantu babo. So kathesi kuzabangela ukuthi olakho alakho empilweni awuyakwanisa ukuthatha elinyathelo. Lo onguyokhangelela ukuphila ezuza imali ngokuba ngu-MP sizabona futhi ethatha icele lokubuyela ephalamenti esephikisana nalokho obekufunwa libandla lakhe.
Esinye isiphathamandla se-MDCT uMnumzana Nixon Nyikazino uthi lokho osekusenzakala ayisikho okukhangelelwe nguZulu.
So thina njenge-MDCT iyafungwa mhlaka 21 April 2018 eSteyn Square koBulawayo. Sithi lokho vele akulunganga. Ukulumente vele mayifuna i-multi-party democracy kufanele ukuthi eyekele amanye amabandla ukuthi benze izinto zabo.
Isinqumo somthethwandaba we-High Court sethulwe ngumahluli uJustice Joseph Mafusire. Amacele omabili aphakathi kwempi yokudonselana emadale emithethwandaba kubangwa ubukhokheli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba omakhuphe bebhalele ephalamende besethi amalunga amane awe-MDC Alliance athi uNkosazana Thabita Khumalo, uMnumzana Charlton Wende, uMnumzana Prosper Mutseyami kanye lonkosikazi Lillian Timvias amiswe ukuba ngamalunga ekhona kuleli dale okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso zamagqwetha ezigoqela iLaw Society of Zimbabwe leYoung Lawyers Association of Zimbabwe zisola okwamagama ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayisithupha kunsukwana izedluleyo. Zisithi le yindlela kahulumende yokuzama ukwethusela lokuthulisa amagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zethule amazwi la kulandela ukumiswa emthethwandaba kwamagqwetha amabili namhla athi uMnumzana Thapiwa Makanza loMnumzana Joshua Chirambwe. Phezu kwecala lokuvimba isandla somthetho elibotshelwe uMnumzana Thabani Mpofu, olu gqwetha lomkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ngeviki ephelileyo. UMakhanza loChirambwe bakhululwe ngemva kokuhlawuliswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola 20,000 Zimbabwe dollars yebheyili umuntu ngamunye. Abatshutshisi bathi abathathu laba badala icala lo ngokuzibazela umamangala engokhoyo. uSimbarashe Zuze kudaba lokuphikisa ukhethwa komtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbira Yihonsi. Kodwa uZuze oyisakhamuzi sakubulayo uphume izolo ezikhulumela ukuthi ungumuntu okhona njalo efakaza ukubana nguye owahambisa udaba lukahonzi emthethwandaba. Amanye amagqwetha amabili akade engabasolwa kulolu daba unkosikazi Joyce Daniso loLomeni Chimuriwo babikwa sebengabafakazi bakahulumende. Ngomgqibelo kubotshwe njalo igqwetha elilwela amalungelo oluntu kubulawayo uMnumzana Dumisani Dube laye owetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kolunye udaba olwehlukileyo laye ukhululwe ngesibambiso sebheya. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeYoung Lawyers Association of Zimbabwe uMnumzana Jabulani Ndlovu yena uthi baya kusola kakhulu lokhu.
Lokho kwenzakale eZimbabwe evikini eliphelileyo lakulele liviki. Thina as ama young lawyers sithi akukho emthethweni kujonge njalo kuqondiswe ekubeni kwethuzele amagqwetha. Igqwetha umsebenzi walo yokuncedisa labo abalendaba yabo ukuthi behambise emthethweni. Indaba yayo uma ingahamba emthethweni umsebenzi wegqwetha wonke uyamela. So lokho kwenzakalayo kujonge ukuthi kwethusele amagqwetha engasakwanisi ukwenza umsebenzi wayo ngokuphelele. Thina sithi igovernment ayime njalo ingayenzi lokhu ekwenzayo ukuthi ibophe amagqwetha enze umsebenzi wayo.
Kulabo abathi isandla somthetho kasikhethi Ndlovu, umuntu uyabotshwa lanxa eligqwetha, uthini kubo?
Ngiyazwisisa impela labo abathi isandla somthetho asikhethi muntu. Angivumelani labo ngoba isandla somthetho siyakhetha. Sikhetha labo abalamacala. Ngeke uthi isandla somthetho asikhethi ngoba siyagcina sibopha lalabo abangelacala okuyiko kuyenzakala kulawo magqwetha asebotshiwe. So esikubona kusenzakala ukuthi uhulumeni usebenzisa isandla somthetho ngendlela engayisiyo. Usebenzisa isandla somthetho hathi ukubopha labo abalobugwiligwili abaziwayo abantu abayenza amacala njalo abayiwa abakugovernment. So isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo sijonge ukuthi sethusele amagqwetha ukuthi kusasa ma kungabe kule ndaba okumele bayimele babe lokwesaba njalo babe lokuthandabuza ukuthi beyithathe yini indaba yangkhona. So asivumelani lokwenziwa nguhulumende ukuthi esebenzise isandla somthetho ngendlela engayisiyo njalo ejonge ukuthi ethusele amagqwetha. Okunye okwenza isandla lesi sisolise kungendlela esikhetha ngakhona labo okumele bebotshwe. I-government khona nxa singathi siyakhangela icala laba elethiswa laba ababotshiweyo, icala i-government ele interest kilo. I-government ile interest ngoba kukhulunywa ngokukhethwa kuka-prosecutor general. So kuyamangaza njalo ukuthi kona u-prosecutor general le indaba yakhona elokise court yena amandla ukuthi ethonisise amagqwetha la asebotshiwe wathatha ngapi. So ngokubona kwethu njalo kucacile ukuthi isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo and asijonganga ukuthi sithonise amacala ngokusemthethweni esingathi sina i-criminal justice system, kodwa sijonge ukuthi kona sibe lalabo esibaqophileyo ukwenze ukuthi behlukumezeke njalo emsebenzini wabo bewenze umsebenzi wabo besesaba.
Mnumzana Jabulani Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso yamagqwetha ele Young Lawyers Association of Zimbabwe ubexoxa loNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuhlaziya udaba lolu. UNtungamile Nkomo uphinde waxhuma ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ifidlela Ncube.
Akulacaleli khona babotshiwe nje ngokuba vele kuyindlela yokubahlukumeza, yokubethusela, yokubenza babe yisibonelo kwabanye abalwela amalungelo abantu. Kuyindlela yokuthi bethuke baphume bayephetheya bayehlala khona bacatshe ukuze lo ohlukumeza amalungelo abantu izanu PF lombuso baqhubeke bebopha betshaya behlukumeza ngendlela abajwayele ngakhona. Angakho ke kakulacala lakancane kulokho abakuthoyo. Bababophele into engekho, bababophele ukubethusela, babebophele ukwethusa abanye njalo abangabe befuna ukwenza njengabo ukuvikela amalungelo abantu. Bazama ukwethusela wonke umuntu olonembeza wokuthi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe. Bafuna sivume ukuthi kuqondile khona lokho, bafuna sivume ukuthi ilizwe libuswa kahle lona libuswa kabi. Bafuna sithi kulandlala, bafuna sithi imisebenzi igcwele, bafuna sithi i-economy iqondile. bayilindile ngakho ke nxa singavumi kumele baqhubeke bebopha abantu besethusela abantu lokho abakwenza kumpofu lamanye amagqwetha kuyisibonelo ebantwini ukuthi yikho lokho esiyakwenza khona nxa ngabe usukuma ngakho ke kuyazakala vele ukuthi baphila ngayo naleyo ndlela akumangalisi ukuthi kabahloniphi malungelo amagqwetha ngoba vele bengahlonipha amalungelo abantu bezimbabwe ubonke jikelele
Inhlanganiso zamagqwetha zithi okuzidanisayo kakhulu ukuthi amagqwetha la abotshwe uphenyo lwamapolisa lungakenziwa lungakapheli kungakabi lobufakazi bokuthi ngempela abantu laba badala icala uthini ngalokho
Vele into yokuthi baqale ngokubopha basebedinga ubufakazi iyaqhubeka into esuka kudala esuka ngo 1980 uzakhumbula obaba uDabe ngoba kumasuku babotshwa ngendlela efanayo abantu abanenge abafa ngesikhathi seGugura Hundi esingababoniyo futhi namhlanje abanyamalalayo banyamalala bethathwa kuthiwa kuyadinga ubufakazi isimo ke sona leso kasimanga lokho esiqhubeka ukubotshwa kwamagqwetha khona lokho bababophile nje baseza athi badinga ubufakazi besitsho abafuna ukubudala ngokuba bungekho lobo bufakazi yindlela vele abasebenza ngayo kusuka kwaphakade iminyaka engu-40 basebenza kanjalo mhlambe bese seguswini njalo babesebenza njalo beyizani labeyizano besempini ukuthi babopha abantu kungela bufakazi bayaqhubekeka ngayo naleyo nto kakula bufakazi asoze babuthole bazazama ukubudala kodwa baza kwehlulwa kukhona lokho
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ulimuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 yokubulawayo imizamo yokukhulumisana lomphathi nhlambo ubona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa lesikhomelo samapholisa umnumzana Phonyati yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku-short wave
Ku live talk lamhlanje siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gciwane. Ingcitshi kwezempilakahle ziveza imibono yazo ngomkhuhlane we-COVID-19 kulandela ukuqansa okwethusayo kwenani labantu asebebanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Inani labantu abahlolwa batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe liya liqansa ngesiqhubu esethusayo osekubangele ukuba ingcitshi zezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba aqakathekise ukuzivikela ekubambeni lomkhuhlane kanye lokulandela iziqondiso zokugeza izandla, ukugqoka ama-mask lokungasondelelani i-social distancing. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital wobulawa uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane le-COVID-19.
Dala sakhuluma ukuthi i-lockdown angeke iphele kahle ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke echasisa ubudlelwano be-coronavirus lomqando.
Igciwane leli njenge-flu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze.
Isibhedlela sempilo Central Hospital sesaqala ukuhlola izisebenzi kanye lezigulane umkhuhlane we-COVID-19 kutsho uDokotela Ngwenya.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo sitesta abantu abasebenza khonapha omongikazi labodokotela labanye isebenzi zesibhedlela sinesi kuhlolwe abantu izigulani lazo ziyatestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lab yiyo eyenza i-COVID.
Udokotela Ngwenya uqhubeke echaza ukuba i-COVID-19 izaphazamisa into eziningi ezweni.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Ngesikhathi se-lockdown nomama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana isikhathi sesifikile ukuthi ahlatshiswe. Sinethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo abantwana bazuze ama-vaccinations.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo John Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elnor Shelley, ukhuthaza uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni yokuvikela, kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona yikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. So umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla, and amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gciwane bengaphombi ukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Lisiyatshona ilanga izolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 282 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Yimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz with short wave.
Izikolo ziqalile ukuvulwa lamhlanje kule South Africa, kodwa lokhu sokulethe ukwesaba kubazali beZimbabwe njengoba inani labasebehlaselwe yi-coronavirus lababulawa yileli gciwane liqonga mihla ngemihla okwethuswayo. UBenefit Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa kwenzakala ngesikhathi lapho inani labahlaselwe yileli gciwane selibanga kuzinkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000, kade asebefile sebedlalela kunkulungwane 1,000. Loba nje ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kuqale ngabo grade 7 labo grade 12, abazali beZimbabwe kwele South Africa bathi leli nyathelo lizafaka abantu ababo engozini enkulu kakhulu. Isizalo seZimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi okwethusayo ukuthi uhulumende usanda kumemezela ukuthi indawo zokudlela, ezemidlalo lamanye amabhizimusi kuzaqhubeka ukuvaliwe ngokwesabela ukuthi kungenza abantu bathelelane legciwane.
Angiphathekanga kahle njengomzali ukuthi abantwana behambe esikolo ekubeni thina njengabazali singakavumeleki iningi lethu ukuthi sibuyele emsebenzini. Okuyikuthi ukungavunyelwa kwethu kusho ukuthi kukhona abasivikela kikho pho abantwana, kusho ukuthi siyozwa amanzi ngogodo. ngabantwana bethu.
Le into egcizelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala yena othi bayamangalisa ukuthi eParliament balokhu besesaba ukuyahlangana bese besitha abantwana bayigcwala esikolweni.
Kumele sicale silinde nyana kuze kuyefika nje September. Mina vele isifiso sami besithi lo nyaka vele besizayikhansela ngikhalenda sithi hayi lo nyaka is one of the years vele singeke senza lutho ngayo. Abantwana bebuyele esikolo next year sekungani sokuphephile. Thina singabazali sihlezi ezindlini sisaba lo mkhuhlane kodwa abantu bethu bahanjiswa esikolweni.
Abanye bathi njengoba iningi labantwana besebenzisa imichova lamabhasi yikho lapho abazathola khona legciwane. Abanye ke bathi abanye bazasuka lalo emakhaya bezolithelela abanye ezikolo. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezemfundo kubanga leprimary lesecondary unkosikazi endimtseka uthi izikolo zonke ziphiwe amamask lemithi yokuthi abantwana bageze izandla bengabanjwa ilegciwane. Uthi abantwana bazahlala begqoke amamaski kathi njalo kabasoke babambane basondelelane kumbe bahlale duzane duzane.
We can say with confidence that about 95% of our schools have been.
Zonke izikolo ngaphandle kwezilutshwana sezitholile zonke izinto ezidingakalayo ukuthi zivikele abantwana ekutholeni leligciwane.
In provinces, some of them include using neighboring schools just to make sure no learner must be left behind.
Le yinto ephikiswa liningi labazali laba bona bathi izifiso nje zikaThemba loAmukela ezaphenduka zibe ingozi elezidumbu phansi. Kodwa ke ugatsha lwezemfundo luthi umntwana ongasoke aye esikolweni uzesulwa encwadini zesikolo. Laba abazali abafuna ukufundisa abantwana ezindlini zabo kuzafanele balandele imithetho eqinileyo kokuqhela lokuvumela ugatsha lwezemfundo ukuzohlola ukuthi indlela abafundisa ngayo laba bantwana iyalandela yini imithetho yezemfundo. Nelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, selithole usekelo lwemali yokubhadalela indleko yeholo labadlali, iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City. Okuningi asikuzeni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Usomabhizinisi wamukela nyweni uphe iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo City inkulungwane ezingama-92 zamadola okuyimali yokuholisa abadlali bona ababikwa bebengazake behole lo nyaka. Unyoni uthi njengomuntu wakobulawayo ukubone kuqakathekile ukuba aphathise lapho ayenelisa khona.
Ibulawayo City lamuntu ukungena kwayo iligi ngaba yephi ngathaba ukuthi elisa amathimu alokhu ehanda ebulawayo. Singathola ukuthi lamuntu sincedise kube lokhu esibasapota amadoda lawa nje ukuthi amadoda engadosi nzima ewodwa izandla xhasani. Since last year lokhu eyisibuyisa sincedisa lokhu esahamba nasembona futhi ukuthi ukuncedisa like i-community kungcono lawa makhona okunye okuyabe kukhona lami ngisele futhi ngaku-community.
Ekuqaleni komnyaka uNyoni uphathise iqembu lebulawayo City ngenkulungwane ezingama-40 waphinda njalo walipha amabhola angama-30. Iqembu lebulawayo City liphenduke kusigaba se-Premier Soccer League lo nyaka ngemva kokuba nyakenye belidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League njengoba laligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini yomnyaka ka-2018. Leli qembu elabunjwa ngamapholisa kakhansili ngomnyaka ka-2006 belisaqhuba ingxoxo lenkampani ye-Ingwebu Breweries ezokuthi lithole usekelo lwemali oluvela kuleyo nkampani ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kuthiya amaqembu amaningi ibhekane lodubo lokudinga imali yokubhadala abadlali njengoba engela ndlela yokuthola imali ngoba imidlalo imisiwe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Hello.
Yeah, what do you want to
say? How can I help you?
We are good at that part.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and let me know. I'm going to
ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,120,466 abale-coronavirus emhlabeni jikelele. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umphrasitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.